kwenzeka indabicala lapho bembuza banika leli khona bangijuza ngabona amakhamera sengishuza ngani yenzeka belu ngabona laba bebe nami njalo 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 ngibone bonke laba bebe nami njalo 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 Maqhubeka shigisho futhi siye khona indaba iqala lapho bembuza banika leli khona bangijuza ngabona amakhamera sengishuthe ngani kenzeka ngicela ungabukela babebe nami njalo 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 chomi kungenzeka khulela leli ngizi ngithi khulela noma kunzi maqhubeka shigisho futhi siye khona